ngikukhwela kwentengo yezinto ezabe zifakiwe ngoba uhulumende lapha esithi yi-basket, i-family basket. So ama-price zinto zenezo-family basket compared i-period, like kona bathi annual. So compared to the prices ayekhona last year to this now, ayabe se-increase nge-97%. So for umuntu osestrejini, ukukhwela kwama-prices, i-inflation.
Ukuthoni ke kuZulu esikhwameni lokhu shoko sikhangela ukuba nabantu abaningi kabalayo imisebenzi kanti le mali layo kayibambeki.
Ukuthi ukuthi kubana i-2 cents adulayo ya last year ayisenelisi ukuthenga izinto eyizithenga last year, yilo le 2 cents. Masikhangele singathi nxa adule $10 last year ikwanisa ukuthengela ishukela, impuphu, isepa yokugeza nesepa yokuwatsha. I-$10 yona le ngalesi sikhathi kuzonjika sokuthiwa 97%. Sikhangele ukuthi singabe ikwanisa ukukuthengela kuphela i-cooking oil kuphela. So ngezindlela inflation isithethe amandla omuntu ojikelele emalini yakhe okuthenga. Njengakhangele angathi esikubana ama-price zona aqhubeke siya phambili kodwa izisebenzi zona le mali ezirholwa azikhwele.
Ngezinye indlela singathi sesisiya esimeni esike sabakiso yini ngo-2008 lapho intengo eyayikhwela nje mahlayana esingathi i-hyperinflationary environment.
Singathi sesizakafika ku-hyperinflation, asikafiki ukuthi sifana lo-2008. Umahluko kuyikubana khathesi izinto zikhona esitolo abantu ngabala mandla okuthenga. Okwa-2008 kwakusenzakala ukuthi into zaziswelakala kodwa abantu bele mali. So kulokuyi-reverse okukhona. Kodwa singaqhubeka endlela esingakhona kungela ndlela esiyelungisiwe singagcina siwele khona ngalo-2008.
Isinkwa laso lapha shoko sizwa kuthiwa sikhwelile kwezinye indawo. Ungathini ngalokho?
Sikhayelele ukuthi abakhangeleli zestock labo be-grain millers bathi inyawuthi esithi wheat ama-levels esesiselelayo ngayinyanga kuphela. And njengoba bekhangele ukuthi akula lapha abazothola khona i-foreign currency baqhungisa ibindi bemkambo omnyama okuzayenza ukuthi isinkwa sikhwele. Ungananzelela ukuthi abamabheka bakhangele ukuthi sikhwele siye ku-$6 ne-$7 iloaf.